okwenza ukuthi lizwe libe lizwe elikhangelelwa phansi kangaka, ilizwe eselisemuva kulamazwe wonke e-Afrika, kubangelwa ukuthi ke labo abakamgabe bebethatha ke izimali eziqondane lohulumende kufanele ziye ebantwini bezithatha ke. Sibona ke inkokheli zonke ezezanu PF ngabantu asebenothile sebeze belama banki balezindlu ezifika ama 200 okuthengisa ukuthi leyo kasomali eyomuntu osebenzayo kumbe umuntu osebenzile elizweni elingathuthukanga kumbe ngithi ilizwe elingalabo nothi obukhulu kakhulu njengeZimbabwe. Kutshengisa ukuthi yona le imali imali kade iphandilwa kuhulumende siyakwenza ke imisebenzi yabantu labo njalo belokunotha okukhulu kakhulu. Bathe bevela empini ngo-1980 bebengalalutho, abanye bangikhona bengalazindlu, abanye bangikhona behamba ngamanyathela, kodwa namhlanje yibo abanothe ukudlula wonke umuntu phose e-Afrika khonapho.
Okhansela benu eChitunguiza lakho kwakule mbiko yokungethembeki okuthile, njalo ibandla lezanu PF liyalithi le bandla lakho alithembekanga, lehluke ngani lini?
Qinisekile sibili ukuthi eChitunguiza kube lama-councillors angathembekanga. Sithe sesikubona ukungathembeki kwabo sabaxotsha ke ebandleni le-MDC. Kwathi ke sesibaxotshile umnumzana u-Ignatius Chombo wala ukuthi baxotshwe ephalamenti. Ngezinye indlela ke sikhangele ukuthi kuthi lawo ma-councillors ayevele ethunyelwe izanu ukuthi azengcolisa ibandla le-MDC ke. Ngezinye indlela ke kuthi ukuthi i-MDC libandla elingavumiyo abakhokheli bakhona ukuthi ababe ngabantu abaxhwalileyo, ngoba abantu nxa bejoyina ibandla ababuzwa ukuthi wena uxhwalile kumbe kawuxhwalanga.
Umnumzana Tsvangirai uthi ibandla lakhe lingangena embusweni lizabumba imisebenzi eminingi, kodwa emhlanganeni wakhe lamhla umongameli Robert Mugabe uthe lakhe ibandla liqinisa ukuthi abantu bezithuthukise inhlelo ze-indigenization. Yikwini obona kusebenza ngcono lapho?
Okusebenza ngcono yikuthi kuvulwe imisebenzi, ngoba nxa kuvulwa imisebenzi kunotha ilizwe. Nxa kuvulwa imisebenzi abantwana abaphuma ezikolo bayasebenza. Kodwa nxa ukhuluma ngalokho okuthiwa yi-indigenization kutsho ukuthi kona abavele bengabezanu yibo abazathola lokho okutholakalayo. Silobufakazi bokuthi bonke abantu abaqhatshwe kumakampani alabanikazi abangabezanu PF futhi ukuthi kabaholi kuhle kulawo makampani, ukutshengisa ukuthi i-indigenization ke ijonge ukuthi incindezele abantu bangaphumeleli, kodwa kuphumelele abalutshwane abakhulu kuzanu PF.